Soku isika tisenda waku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 16 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla. Iqula leCommonwealth eliwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. Ibandla leZANU PF lithi usikhwica mfundo Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Joao abasola kakhulu abakwenza ibutho lingakagenquli umuyi uRobert Mugabe balelungelo lokubuyela kubandla leli. Oke waba ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Iqula leCommonwealth eliwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo ngoba selenelise ukugcwalisa okunye okwakumele likwenze ukuze lamukelwe inhlanganiso le. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Louis Franceschi okhokhela iqula leli utshele intatheli zindaba yeHarare namhla ukuba bakhulume lomongameli Mnangagwa, abamabandla aphikisayo, abezokholo labenhlanganiso ezizimeleyo ngokubuyela kwele Zimbabwe kumanyanolo.
Yes, Zimbabwe and the people of Zimbabwe wants to be part in the Commonwealth and should be part of the Commonwealth.
Uthi kulesi nqumo senhlanganiso yeCommonwealth esomnyaka ka-2013 esaphawulwa eKampala esilawula lokho okumele kwenziwe ngele Zimbabwe ukuze lingene kulumanyano yesithi isisekelo sombuso weZimbabwe silawula okuningi ukuhambelana nesinqumo lesi.
Concludes with a report that is circulated to heads of state, heads of government. Heads of government have a period of time that is not so long. It's actually usually 30 days or something like that to be conscious. And then after that, the country is invited to make a formal application. And after that, the admission.
Uqhubeke esithi okuningi abakuthole kuhambo lwabo namhla ukusibanga sakuqala salokhu abafuna ukukwenza ukuze le Zimbabwe libuyele kuCommonwealth. Uthi kulezi gaba ezine okumele zilandelwe ukuze le Zimbabwe lingene kulumanyano. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi kuqakathekile ukuba le Zimbabwe libuyele kunhlanganiso le.
Excellency, in the updates provided by myself and colleague ministers, you were appraised of the significant stride government has made in enhancing civil and political rights of citizens through the alignment of laws and the constitution with statutes relating to human rights given priority in that process.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, utshele iqula le-Commonwealth ukuba kumele kukhitshwe emajele ababotshiweyo abafana labemthwakazi Republic Party lo mmeli wezengeza West uJob Scholar. Uthi uvumelana lokuba ele Zimbabwe libuyele kuCommonwealth.
This is why we continue to speak to ZANU PF, to our colleagues across the political divide, to also respect the need for good governance, the need for respecting their competitors, the need for respecting citizens, so that we are able to start building bridges.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriedenga, naye okubandla le-CCC.
Abonisa ukuthi umumo okhona esizweni, kodwa nje sithe ukuphuma kweZimbabwe kuCommonwealth, iZimbabwe yaphuma kuyisinqumo esaphuma kuZANU PF, kwakungayisiso sinqumo esavela ebantwini. Njengebandla sibona ukuthi ukuphuma kweZimbabwe kuCommonwealth ku-affecte abantu abaningi kakhulu, singakhayela even abantu jikelele, abantwana abafuna ukuyafunda emazweni nalawo kuyabanqabela.
Ele Zimbabwe lasuswa kunhlanganiso ye-Commonwealth wayengumongameli umuyi uRobert Mugabe owakuthiwa wephula ilungelo loluntu njalo uhulumende wakhe uqhuba ukhetho olungaqedakaliyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ibandla leZANU-PF lithi usikhwica mfundo Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Joao abacela ukuxolelwa libandla leli kulandela ukudlelana kwabo lamabandla aphikisayo bekucelele Generation 40 kubandla elibusayo. Bayakwazi okumele bakwenze uma befisa ukubuyela kulo. Umoyo lo Joao balobe incwadi ejulileyo izolo bexolisa ngaba kwenza ngesikhathi kusabusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Owagenqulwa libutho iGeneration 40 isekela umkakhe unkosikazi Grace Mugabe owayefisa ukuthi kungene umuntu amsekelayo esikhundleni sikaMgabe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umqondisi wezemibiko webandla leZANU-PF umnumzana Tafazi kwaMgwadi uthi bayalincoma kakhulu inyathelo elithethwe ngababili laba kanye lesibindi sokuthi balobe incwadi bexolisa kulokho kuhlamuka abakwenzayo. Uthi kumele benze konke okufunakalayo uma befisa ukubuyela kubandla elibusayo.
I find it very difficult to suggest that the party might have a decision to take because the letter is not addressed to anyone per se or anyone in authority who is in a position to cause for a deliberation of their case.
Umgwadi uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu bonke abaphumayo labafisa ukungena kubandla leZANU-PF ukuthi bebuye ngobunengi babo.
But that must be on the basis of genuinity and that will allow the party to grow as we move towards 2023.
Esinye isiphathamandla ebandleni leZANU-PF leli umnumzana Joseph Chuma upha umbono wakhe laye phezu kwalolu daba.
Inhlanganiso yeZANU-PF inhlanganiso evumela umuntu onke isikhwama esikwala wonke umuntu ofuna ukungena phakathi waso. Akudumale phakathi ngoba kwesi sikhathi ungaphuma phandle kusuka kuqande kubethe umoya ongajayelekanga. Hayi, kuhle kakhulu okwenziwe ngamadola awo, siyakuncoma kakhulu njalo sithi kona siyamukela ubana bazabuya sisebenze kuhle enhlelweni zonke ezeZANU-PF njengoba nje silibandla elivuleke umngqondo, ibandla elifuna ukwenza lokho kodwa ngesiNgisi i-engagement le-re-engagement.
Umoyo uJoao lomnumzana Xavier Kasukwere babaleka eZimbabwe sebegonjolozelwe libutho elalisithi benza okungekho emthethweni. Abanye babo ababekucelele G40 bagoqela umnumzana Ignatius Chombo. Kukhanya engani babefisa ukuba umnumzana Sidney Sekeramai angene esikhundleni sikaMgabe owayesekhulile. Abanye abaphikisayo bathi kulungile okwenziwe ngumoyo loJoao, kube labanye abakusolayo lokhu. Umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-CCC uthi balelungelo lokwenza abakufunayo.
Ngoba phela siyafundiswa ngabazali ukuthi umbuso ngamazolo, ungathi ubusa uphatha abanye abantu kungani izinyamazana. Kusasa kuzabuya uFaro ongazi uJoseph, uzagcina la usisidla imbuya ngoluthi. Hayi, Jonathan loJoao, siyabafisela inhlanhla njalo balelungelo ukusikhethela amaphathi lama-church abawafunayo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe uthi akwaziwa ukuba abantu laba baxolisa kubani.
Nxa umuntu eyindoda ephambanisile kodwa eyenze into eqondileyo akudingi ukuthi axolise. Baxolisa ngobabaphambanisanga lutho, ngoba uhulumeni kaRobert Mugabe wakhethwa ngodlakela. So utshengisela ukuthi ngesikhiwa ngabana ama-principles, singazi ukuthi okwakhathesi sesimelele khona ukuzwa ukuthi hhayi bazabuyiswa. Kube lidile elikhulu sebetshengise ukuthi ngabana mgogodla.
Umnumzana Ashley Funye eyinye njalo ingcwethi kwezombusazwe uthi akuqakathekanga okucelwa ngumoyo loJoao.
Siyakubona ukuthi abalani le-national governance. That's why bona baphuma besithi babona i-violence, babona ama-violations of human rights, benota izinto esazivela sikhuluma ngazo. Kodwa namhla sebuyela, but thina sithi akula nto etshintshileyo in terms of governance. Actually izinto sezikhulile, sezi-escalatile. Ama-price, ama-commodities kuyadura. Akusela ndlela kahle eZimbabwe.
Kuthi umnumzana Michael Mpala ohlala eHarare uthi ukwenza kwababili laba kuyindlela nje yokuzwisa ubuhlungu umkhokheli we-CCC.
Ngoba singakhanyela inyanga eziphelileyo lezi, laba bantu bengani abahlangani laye, abazwanani ezintweni ade bezenza, bengani bayahlaselana njalo bayathethisana kumbe bayasolana ku-Twitter. So lapha ngezinye indlela zokumtshengisa ukuthi yena abalandaba laye, kumbe bafuna ukumtshengisa ukuthi iphathi yakhe entsha i-CCC ayifomayo ayisoze iye ndawo. Ngezinye indlela bafuna ukuyikripla, sebefuna ukuyiqeda zinele ukuthi iphele iphathi le.
Akwaziwa ukuba uKasukuwere uzacela laye uxolo kubandla elalifuna ukumsusela amanqe. Kwaba lokuxokozela okumangalisayo ngesikhathi uMugabe esuswa esikhundleni libutho ngomnyaka 2017. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Oke waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa njalo edinga ukubuyela kulesi sikhundla kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. UTrump ube ngumongameli kusukela ngomnyaka ka-2017 wazophuma esikhundleni lesinyakenye ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden. Kumbiko awethule izolo esemzini wakhe eFlorida, uTrump uthe uzulu weMelika kumele amvotele abuyele embusweni ukuze ahlenge ilizwe leMelika lona athi selibulewe ngumongameli Biden. Uthe ukudula kwempahla ezitolo kuveza sobala ukuthi uBiden uyehluleka umsebenzi. Akukhani ukuthi abebandla likaTrump elama-Republicans bazamvumela yini ukuthi abe nguye oncintisa emelele libandla. Kulabanye njalo abebandla lakhe ababikwa befuna ukuncintisa abafana losiba lukhulu weFlorida umnumzana Ron DeSantis. Abanye bathi abasamfuni uTrump ngoba esehlukanisa uZulu ngenkulumo elenzondo, kuthi abanye bayamsekela kakhulu. Umongameli Biden yena akakatsho ukuthi uzancintisa na kukhetho lolu. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxe lolandela okwenzakala eMelika umnumzana Simbarashe Nembaware.
Indaba kaTrump yethusa njalo iyachaza njalo, ikabili indaba leyo. Ichaza ngokuthi ke azabe sibone umuntu othengwe nje ukhetho othese ephumile wamongameli ephenduka njalo esithi ufuna ukuncintisa. I think lokhu kwenzakala kuphela e-Israel, kodwa bekuzayo uNetanyahu uyaphuma ngingaphuma njena. But America sabe sekuqala lokho. Then kwethuse ngokuthi-ke sizibuza imbuzo yokuthi kuyini uTrump abone ngani akazange wenelisa uku-achieve ukukwenza ngesikhathi engumongameli. Abone ngami ingaphithuba lesibili angakwenzi.
Abebandla lakhe lama-Republicans ubona bemvumela yini, ngoba kulabanye abafana lo DeSantis eFlorida labanye nje abakhanya beloyisa befisa ukuncintisa kukhetho oluzayo.
Nxa sikhangela okwenzakaleyo kukhetho olusanda kudlula lolu ama-midterm elections, abantu akade besekelwa nguye uTrump ama-handpicked choices akhe banqotshiwe kukhetho lolu. Okubonisa ukuthi-ke uTrump ngani ebandleni lakhe akalasekelo olweneleyo, okutshengisa ukuthi mhlawumbe ubangeke lavuma ukuthi kube nguye njalo oluthungamela nxa kusiya ekhethweni. Kodwa-ke uTrump njengosomabhizinisi ohlakaniphileyo okhaliphileyo njalo oliqili ubone kufanele ukuthi ahle akhulume khathesi ukuthi kukhetho luzayo yini engizamela ibandla lethu. Okwenza ukuthi-ke abanye abashisayo bese bedede lemuva beqalise ukuzidawutha like ukubona ukuthi kodwa mina nginezayini ukuncintisana lo muntu ongangaTrump. So i-strategy asekushayile. Sizabona-ke ngokunye kwamalanga ukuthi lona iqembu lakhe lizavuma yini ukuthi-ke uTrump alithungamele. Sikhumbule ukuthi uTrump ngumuntu olamacala amaningi, olamacala ambindileyo ema-court lapha. So njengebandla bangavuma yini ukuthi befake umuntu olamacala angaqedi ukuhlola e-court.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli izindaba elandela okwenzakalayo kwezombusazwe eMelika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo nkosazana Patricia Moyo ohlala kwele South Africa. Unkosazana Patricia Moyo.
Ngilapha eSouth Africa ngithengisa ama-roofing sheets. Ama-roofing sheets ngitho amazenge okufulela. lama sofa lama fridge lembeda
yes sizokutwa njalo ulama alarm yes sizokutwa ulama alarm lokunya kusitshela ngakho
yeyive security ama alarm system and elama cameras siyakuthengisa konke khona lokho and even ama computer angkhona ukuthi ahambisana lama alarm akwazi ukukonnectela efonini yakho ukuthi lapho yakukhona ukuzibonela ukuthi kwenzakalani kwi-shop yakho or engine yakho
akusitshela okuningi khonoko kwenziwa njani khonoko
silemhlobohlobo ethiyeneyo eyama-alarm system and cameras silamakhamera ahamba engu-8 ahamba le box lakhona so into esiyenzayo wena ungathenga even ulapha e-South Africa uthengele eZimbabwe sakuthumelela eZimbabwe sikuthumelele lo muntu oza kufakela engine yakho ukwenzela ukuthi ubone anything eyabe isenzakala or kufamu yakho
ye so kunceda kangakanani konoko okungakufakela abantu ufakela abantu baphi njalo kuyimalini ukuthi ufakela abantu
yo manje i-catalog price yami angikho emsebenzini manje sengithazile angazi ukuthi ngingayenza kanjani ukuthi ngilinikeze i-catalog price yami but kuyanceda kakhulu especially abantu abahleli bengekho endlini kuyanceda kakhulu ukuthi ubone ukuthi izinto zakho zonke ziphephile epulazini lakho inkomo zakho ziphephile imbuzi zakho ziphephile
ye singathi sikufakele abantu abaningi kanganani njalo bangaphi bakule South Africa kumbe baseZimbabwe
eZimbabwe le UK lakhona lapha eSouth Africa
bathini abantu bafakela khonokho akusitele ngokugcweleyo
bayabonga kakhulu because bakubona ku-useful because kulezi nsuku ukuganga ngaphandle kuningi kakhulu kukhona ababekubona kusenzakala even bekhathana
ye so ke abafuna ukuthi bekuxhume bexhumane lawe kumele bakuthole njani
ngu-071 02 076 02 067-217-9610 yatholakala kumanamba lawo kuwhatsapp lakumakhona
unkosazana Patricia Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sixoxe laye eseJohannesburg imbongi elodumo uAlbert Nyathi lo mculi owaziwa emhlabeni wonke jikelele uLove Moma Jaivana balungiselela umcimbi omkhulu wokuthakazelela insuku zabo zokuzalwa. Ababili laba bathakazelelwa ngabantu abaningi okumangalisayo eZimbabwe lakwamanye amazwe. Ukuze sizwe okuningi ngomcimbi lo, sixoxe lo Nyathi.
NgoNovember 2015, which is Jaivana, umZulu, intending to attend in December, at least Nyana, and before 14, then November 15. Ngakho ke sike saxoxisana noMajiv ukuthi uyazi kuhle ukuthi ephile sesizilele kuhle kanje kodwa kunabanye abantu kumele bakhumbule abantu abadala ikakhulu abantu abadala abakuma-home ema-old folks home nema-nursing home abadala laba bagcina abadala laba basilisa kaningo abadala laba ohlupha yukuthi batheli sebengani ba-isolate babodwa nje ake sibatshengise ukuthi njalo sibatshele ukuthi siyabathanda siyabakhubula ngakho-ke ngaleyo ndlela sasecabanga ukuthi hhayi laba ngobe mina kona le kubonawayo benzela ekukhumuleni not an old home kuthiwa nursing home ekukhumuleni nursing home kodwa ngabantu abadala hayi bese sesibiza entendeni ngabe abelivele babuye baze ngabe ekukhumuleni sihinde sizinyama sagileza ngo-19 labo-70 abayiyo abayiso abakhulele zizwa bebangani bese sebafithazanyana kodwa njengoba ke sizale beharare ukubabangane ngapha enze inye futhi ngara eharare then kule bendlela kuthiwa yikaranda erushinga njalo kuthi kule bendlela kule ihome khona ngale kuthiwabangoeringe old post home sizenze inye khona ngale ngoba sebenza nabanye okuthiwa i-health age so i-health age yiyo engincedana lena leyo home erushinga sizenzela khona okunye khona ngala umi njalo
liyabe lilonke yini uyabuti lo mzukulu wakho yini uMajaivana uzanelisa ukuthi
abuye khonapho-ke bengifuna ukukhathi ukuthi hhayi yena uyabeke endaweni yakhe khona le asoze abuye eyabekeshiya khona le America kodwa-ke sisonke ngoba i-celebration sicelebrata sonke ngobulawa kuzabe uyeumanyashi unina then eharare kuzabalo ufo wabo emnelele mathi ngoba ukuba leminyaka engu-60 leminyaka engu-70 banede job ikilile sibekale njalo isizathu sokuthi sithi celebrate sijabule sanqoke koloshe njengamasoni amalokhuzenile azaba bayi-intetionyanekopenibiriasin ngaphandle ibambi yakhona ncamte ebuya ebuya zothiyela okhulu nabogogo isiko ordinari lonke iziko njengoba kungamabhebethu so elizaletha amakhekhe lilethe iziko linika thina hhayi likanokhulu nabogogo so obuya ezonika okhulu nabogogo uzavunyelwa kodwa obuya ezojabula kubela ngoba funi bantu abaningi kakhulu into eyihlale ncane aso sikhathi sokulenza imali asikwenzi ngoba sisenzela imali akulamali kwenza-ke nama-corporate i-corporate ngiyazi ukuthi ingwebu nechibuku zombili zithomisile sebili njalo le-3D event management izaprovide ama-tshirt konke kulawo-continental baningi ngaze ngibaqede
uyabe unini lowo mcimbi nyathi
ebabale kumhlaka-3 December kobulawo mhlaka-10 December erushinga kungakumelele kumhlaka-17 December yenekafuhle ekhaya kumhlaka-27 December
u-Albert Nyathi imbongi elodumo sixoxelayo eseHarare. Bathola phose amakhulu edlula amachumi amathathu amadola eMelika $320 ngenyanga abancedisa abatshayeli bezimoto ababizwa ngokuthi ngowindi kanye lama-rank marshals abaphethe indawo ezitshiyeneyo lapho imijova ethwala khona uZulu kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Basebenza gadalala abancedisa abatshayeli abakhangelelwa phansi ngabantu abaningi. Kodwa okumangalisayo ukuthi owindi lama-rank marshal bathola imali edlula eholwa ngababalisi lezisebenzi eziningi zikahulumende labasebenzela amankampani azimeleyo. Bathola imali esuka kumadola alitshumi lasithupha kusiya kumadola angamatshumi amabili ngelanga. Omunye wabasebenza phansi kwabatshayeli ngumnumzana Antonio Zulu othi bathola imali ngokwabelana bengagqiba umsebenzi nsuku zonke. Banengi abathola imali le ngenyanga loba nje bethwele nzima ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Bathi okwamanje kuyadobheka kancane imali kulandela okwenzakale ngesikhathi ilizwe livalwe ngci kuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane lo. Kusukela ngomnyaka ka-2020 umnumzana Nyasha Mugara omemezela izimota ko-hyper enzikini yedolobho uthi ngesikhathi se-COVID-19 lockdown bahamba ekhaya bafunda ukutshaya izitina.
After lockdown that is lama up in town 1 and 2s amapolisi esihlupha but hayi kathesi sokungconoba sesisebenzela ikhampani i-BCT City Transit so hayi sokungcono kathesi.
Omunye njalo okumsebenzi wokumemezela abasebenzisa imichova enkulumane 12 umnumzana Xolani Moyo uthi bekungasebenzeki ngesikhathi se-COVID-19 lockdown kodwa sokungcono kulezi insuku.
Yeza kazi wani sisebenza nzima ukuthi amapolisa abesigijimisa umbcit council but sitheze sifake i-association le-BCT izinto zayehlaza abangcono kakhulu hhabe kuzima sibili kakhulu ngoba sengifosti ukuthi sabuthazi ngathatha amadoli ebantwini ngenxa yokuthi amakhomba yomalitshwana for now angeke ngitsho ukuthi sokulobunzima obukhulu kakhulu because ubunzima kade sinawo sobudlulile for now ubunzima wakhona hhayi asisakayibo lobumali sa.
Umtshayeli womtshova umnumzana Nkathazo Nxumalo uthi basebenze nzima ngesikhathi se-COVID-19 loba nje bekule mali.
During i-lockdown abe kunzima sibili nothi kancane ka bekunzima kakhulu because besigijima each and every minute ukwazi imota vele ihlala idumise egiyeni anytime yabaleka yabo but besebenza kunjalo kwadekade kunzima besebenza instead futhi bekule mali akusafana ndakathesi kareza kusela sinti kareza i-order siyalikhona sibili but imali akusela yinto esikhona imota seziziningi yabona into engayitho nje but so far yonke into right asisole lutho correct.
Umshayeli u-Abraham Banda uthi basebenza kahle lama-rank marshal kanye labowindi.
Thina sila problem nawo amathawuta la usukisela sasukujuba nininini vele sasishiye imali leyo ngaloda umtsheli imali yakhe ngokuisisongo sakhe
namanje
after lockdown into esiyenzayo futhi
babiza
abadala ukuthi bezobhala nokusincedisa kunamanye amacustomer adelelayo ngabona bomashala amacustomer amanye akadeleli.
Umnumzana Magwere Phiri laye otshayela izimota ezithwala uZulu uncoma ama-rank marshal esithi ngabantu abalezibindi ezimangalisayo.
Ngamadoda alezibindi kakhulu ngoba ukuze sabuye ethawuni yibo ngoba bebisa abantu izimsipotsho fana bona bethi badala amanini abalindi selihambisa ezindla imota ziyabuya. So ngamadoda esaphila la kuhle kuhle sawuthanda futhi ongahloniphi vele eve yanhloniphanga kibo but sina sizodwa sahloniphana lawo. Ngobenhlonipho vele even la ungumama ungelanzini wakho bhanxa uhlonipho vele vele lesina inhlonipho thina labo sahloniphana mina kibo ufonhlonipha ngisolilo nje ngoba mna ngiyabonga ukuze sibe la yibo lockdown ebisixosile kajani but bona bakhona basimele sasisaphendo.
Owindi lama-rank marshal bathi bayenelisa ukuphila le muli zabo loba nje sisibi isimo somnotho weZimbabwe. Abanye bathakazelela umdlalo wenguqu ungeke ubakhuthe emidlalweni yeqembu leHighlanders kumbe iBhoso emagumeni ngempelaviki. Ngimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngilaba landeli bomdlalo wenguqu lithi iqembu elimela ilizwe leBrazil yilo elizaphakamisa inkezo kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqala ngesonto elizweni laseQatar. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Sakhulayo lebuhamoya ukuthi abadlali abasakhulayo abadla amahabula yibo abenza iqembu leBrazil libe sesimeni yesihle sokuphakamisa inkezo kumidlalo yalonyaka.
Ngibona ngathi iBrazil ezawini. Hayi, iBrazil ilama player alikhona ukudlala ibhora, abantu abanjengaboNeymar labo Vinicius Junior.
Umqondisi weqembu leToronto elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 Admire Panda uthi iArgentina lizamangalisa abaningi ngokuphakamisa isicoco.
Mina ngombono wami bonani iArgentina izathatha. Why? Because ama squad amanye ama countries Spain, Portugal, Brazil from goalkeeper usiyafika to the last striker bonke bayaziwa but ngasikhayele kuArgentina you find ukuthi maybe from abangaziwa maybe they are 7-8 ku team yonke. So I think mina Argentina yathatha because it's time ukuthi ngama underdog.
UClaudette Khumalo othakazela umdlalo wenguqu uthi abagadli beqembu leBrazil yibo abaza kwenza leli qembu kube yilo elizaphakamisa isicoco.
I think Brazil singathatha ngoba singathi ukukhayela kudla iattack yabo is strong kakhulu. Bale attack is strong. Hayi Africa ish tina sesingabaphelezele Senegal singathi ukukhayela kudla maybe Senegal singabaphelezele siyabachiya ko semi final.
Wadlalela iqembu le Highlanders umkhokheli Dube uthi akusoze kube lula ngoba amaningi amaqembu aqinileyo kulomncintiswano.
Bakhangela ukhayela iBrazil, ukhayela iPortugal, ukhangela le Germany.
Good Live Talk namhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabokuza abatshayela izimoto emazweni atshiyeneyo. Singekehlukani othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iqula le-Commonwealth elikwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. Ogoba ngumongameli kwelemelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.